Siyabonga ndimi siyalamukela mthokazi omuhle ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 4 ngoNcwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje kuqhamuka udlakela edolobheni leshamva oluthiye abanye belimele ngemva kokuba abasekeli bebandla leMTCT ekade bengcwaba omunye wabo behlaselwe ngabezano PF
sebe kubona ukuthi hayi idubo ngumongameli mgabe sokusho ukuthi sokuyisikhathi esifanele ukubana hayi bebambane bencedise ekuthweni umongameli mgabe akayiphumula ngoba hayi isikhathi sakhe ukhanya ngani bathi sesigwani.
Kwenziwa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi engachaphi imingcele yeZimbabwe kusukela ngomvulo ozayo.
Lo mthetho sizowulwisa nange yonke indlela asiyibona sosinusa wonke abantu abeZimbabwe nama-supporters wonke ngaphandle kwelizwe laseZimbabwe ukuthi basisekele kulento esizoyenza.
Owaye ngumkhokheli wogatsha lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF uveza indlela athi zisetshenziswa ngumongameli Mugabe ukuhlala embusweni lanxa engasafunwa ngabaningi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke udlakela edolobheni leShamva esigabeni seMashonaland Central namuhla oluthiye abanye belimele ngemva kokuba abasekeli bebandla leMDCT ekade bengcwaba omunye wabo behlaselwe ngabezano PF. Bekubuthene abasekeli beMDC laba bebeka ilunga labesifazane unkosazana Evangelista Kamushinda lapho okuze khona abasekeli beZANU-PF besithi kabafuna ukuthi kungcwatshwe abantu beMDCT esigabeni sabo. Kwasokuqhamuka ke lolu dlakela. Kulabantu abambalwa abalimeleyo ababalisa ilunga ledale leSenate elimela isigaba seMidlands unkosikazi Lillian Timvios obikwa elimele kakhulu. Sokusungulwe umkhankaso ukukhuthaza uZulu kanye labo somabhizimusi ukuthi kusukela ngomvulo ozayo bengalokothi bangene elizweni ngenjongo yokukhuthaza uhulumende ukuthi aguqule umthetho ovimba ukungeniswa kwenye impahla eZimbabwe. Abakhuthaza lelinyathelo babalisa inhlanganiso yetajamuka sesijikile i-International Cross Borders Association kanye lomfundisi Ivan Mawarire omkhankaso we-hashtag this flag. Omunye wabo mkhankaso lo umnumzana Joseph Chanakira utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi sebekhulume laba makhombi kanye laba mabhasi ukuthi basekele lo mkhankaso.
Sina sithi kubantu bekhaya wozani sonke sizobhikisa emabhodeni onke angena eZimbabwe. Le nto siyenzela ukuthi sibonise ukungajabuli ngalo mthetho ofakiwe ngohulumeni wakithi. Uhulumeni wakithi uintroduce umthetho bathi Statutory 64 of 2016 eyivimba abantu ukuthi bakhone ukuthumela impahla ekhaya. Lo mthetho sizowulwisa nange yonke indlela asiyibonayo sosinusa wonke abantu abeZimbabwe nama-supporters wonke ngaphandle kwelizwe laseZimbabwe ukuthi basisekele kulento esizoyenza. Siyamcela nonke bakwethu wozani nonke ngobuningi benu sizokwazi ukuthi sibonise ukungajabuli kwethu ngalo mthetho osekhona.
Ye, libona zani liza kwenza okwamalanga amangaki? Kuyaqalisa nini futhi njalo lokho?
Thina siyoqala ngomhla ka-8 August. Kuyabe kungumsumbuluko. Ukufisa kwethu ukuthi lento le iqhubeke sizwe kuze kufike isikhathi sokuthi uhulumeni uzobuya phansi ahlale nabantu angayenzi imithetho angazange asikonsulte thina njengezakamizi.
Lige la kuluma ke lalabo abachayela amabhasi labachayela amakhumbi ingakona kuweliza
mukwesa. Aba mabhasi omalayisha sibaphethe sikhulume nawo bathi lento leyo bayise supporta kakhulu. Bayavuma bathi bona lento yenze uhulumeni ayiko right iyabaphazamisa nangendlela abasebenza ngakhona. Ngoba basebenza ukuthwala impahla manje bayithwala impahla ziphi? Kuma imbhedi amablankets angasakukhona ukuthi angangena ezimpawu.
Singathi ke ohulumende bathini abe South Africa kuzobuya eBotswana labanye nje ngakhona.
Sina sicelile imvume emaphoyiseni nangezinye indawo lapho kufanele kona sicela imvume bathi sivumelekile ukuthi singahamba siyobonisa ukungajabuli kwethu.
So ungatshela nabantu bezimbabwe ngamafutshane.
Thina sithi kwabantu bakithi ezimbabwe le government isisithathele izinyathelo ezokuthi singasakhona ukuphila. Siyaninxusa nonke ukuthi ngalo mhla we-8 ningabi seduze namabhoda ngoba kuyabe kuvaliwe. Kuma kunestrike esingaka njengendlela esisithela ngakhona asikhoni ukuthi singathembisa abantu ukuthi bazophepha. Abantu kabahlale ezindlini zabo kuze kufike isikhathi esiyothi khona hayi cha sesikhululekile ukuthi singasebenzisa imingcele yethu.
Lo ngumnumzana Joseph Chanakira obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 SA Johannesburg kwele South Africa. Onke waba ngumgcini sihlalo ohlangothi lwabontanga esigabeni seMashonaland Central kubandla leZanu PF engomunye wababumba umkhankaso weSave Zanu PF campaign. Umnumzana Godfrey Senengamo sethese umongameli Robert Mugabe umlando wokubangela yonke ingxabangxoza ekubandla lakhe laselizweni. Usenengamo ukhalaze kundodakazi kamongameli Robert Mugabe ubona ukuthi acebise uyise asuke esikhundleni. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni lentatheli izindaba eMedia Center eHarare namhla, uSenengamo uthi umongameli Mugabe lomkakhe uGrace yibo abaxeganisa amalunga besethesa imilando engapheliyo yokufuna ukumgenqula okungekho emthethweni. uSenengamo uthi yena labanye abayisithupha ababengabagcini sihlalo bezigaba njengaye basetshenziswa ukuhutshuza amanga phezu kukalo obengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mjuru osekhokhela ibandla eliphikisayo leZimbabwe People First. Omunye unozindaba osebenza ezimele umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi lokho osekuvezwa nguSenengamo kugcizelela okuhlezi kuthiwa nguZulu ukuba umongameli Mugabe usebenza ngokuqilibezela.
Kodwa ke lokhu osokutshiwo nguSenengamo kutshengisa ukuba hayi konke lokhu ebesikutshelwa ngabo maMjuru labanye abaxotshwayo kungamanga njalo kutshengisa ukuba hayi izinduku zethu njengoba etshilo uSenengamo izinduku zethu zivela kuye ke umongameli Robert Mugabe okungangokuthi amaZimbabweans nxa sebekubona labo ababekuZANU PF akade behlukuluzwa isikhathi sonke lesi sebekubona ukuthi hayi idubo ngumongameli Mugabe sokusho ukuthi sekuyisikhathi esifanele ukubana hayi bebambane bencedise ekuthweni umongameli Mugabe akayiphumula ngoba isikhathi sakhe ukhanya ngani bathi sesigwanile. Ngakho ke nxa kukhulunywa zonke lezi zinto kusho ukuthi kutshengisa ukubana isikhathi sokuthi ayiphumula sesifikile. Ngakho ke nxa kuyikudika akutsho nguSenengamo lokukhulu iqiniso kusho ukuthi ubephila ngamanga, ubephila ngenkohliso, ubephila ngokulibazisa abantu ngento ezingekhoyo kusho ukuthi hayi iZimbabwe kakufuzanga ibe lo mongameli onjengalo.
UNdlovu uthi osekusenzakala lokhu kuyisibonelo sokuba sesifikile isikhathi sokuba umongameli Mugabe ayephumula njengoba esechaywa yilabo abekade ebasebenzisa sonke lesi sikhathi.
Ngendlela atsho ngayo izinto kuyahambelana amalanga langendlela izinto ezazisenzakala ngayo langendlela uMajuru axoshwa ngayo. Kodwa ke okufuze kwamukeleke amaZimbabweans ukuthi abantu laba baye besebenza nxa baye bedinga ukudla ngendlala kade kusho ukuthi baye befuna amastendi abalamsebenzi. iZimbabwe kaRobert Mugabe iZimbabwe ukuthi abantu sebelendlala ukuthi basetshenziswa ukwenza loba yiphi into okusho ukuthi nxa esekhishiwe uSenengamo ngoba kutshile ukuthi asuye yedwa kodwa lokhu wayekwenza lamanye ama-chairmen ayenhlangano seZANU PF angama youth lokhu babekwenziwa besekuZANU PF angabe kade engakusho ngenhliziyo yakhe yonke inxa ukuthi useqxoshiwe kodwa kusho kuliqiniso ukuthi kufuze abamabandla aphikisayo lamaZimbabweans akusebenzise lokhu ekumkhipheni umongameli Mugabe abukusebenzise lokhu njengereason njengembangela yokuba hayi isikhathi sakhe sesenile engumongameli welizwe.
Okuvezwe nguSenengamo lokhu kuza ngemva kokuba umongameli Robert Mugabe eqhubeke exotsha ebandleni bonke abalimbono eyehluke lo wakhe ebethesa icala lokufuna ukuhluthuna isihlalo izolo emhlanganweni wePolitbiro. Kuxotshwe abanye njalo abasekeli leziphathamandla zebandla abangamachumi amahlanu ogoqela omela isigaba seChimanimani West umnumzana Munacho Mthezo labakhokeli babalwa impi yenkululeko ababalisa umnumzana Victor Matemadanda, Douglas Mahia, Francis Nando, Lo Headman Moyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimuMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Impumela esitholakele ekhethweni lwamakhansili kwele South Africa ikhombisa ukuthi ibandla elibusayo ele African National Congress yilo elikhokhelayo kuzwe lonke, lanxa nje ezinye izihlalo zaleli bandla zithethwe ngamanye amabandla aphikisayo. Impumela egcweleyo ikhangelelwe ukwethulwa ngolwesihlanu ntambama. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Impumelelo yokhetho leyitshengisa ukuthi ANC yiyo esithole isihlalo zamakhansili eziningi nxa kukhangelwa ilizwe lonke. Umgcinihlalo waleli bandla umnumzana Zweli Mkhize uthi le impumela abayitholileyo iyabathokozisa kakhulu ngoba ngamavoti abawathole kungekho obanjwa ngamandla okukhombisa ukuthi abantu bayalithemba ibandla lakhe.
Sisathemba ukuthi egcineni kuzocaca wonke umuntu ukuthi uKhongolose uyithethe yonke imikhandla kade uyiphethe nemisha eminye ezobe ukwazela ukuyithola.
Loba kunjalo zikhona indawo lapho i-ANC esithathelwe khona isihlalo ngamanye amabandla. Ngokwakhathi esemadolobheni amakhulu abelo mncintiswano omkhulu agoqela iJohannesburg lePretoria zigiqana phansi phezulu i-ANC leDemocratic Alliance. Loba nje ukhangelela ukuthi i-ANC iqale untantalaza phambili nxa sekungena impumela zamalokishi ahlala abantu abaningi. Edolobheni leCape Town i-DA yiyo ekhokhelayo kanti ke kayikaze inqotshwe kule ndawo selokhu kwatholakala bose. Lobanje kulamabandla edlula amakhulu amabili ancintisa kulolu khetho, i-ANC, i-DA, le-EFF yiwo amabandla asebuthe amavoti amaningi. Iningi lamabandla amancane wona khala ngokuthi abengelayo imali yokukhankasela lolu khetho nxa uqathaniswa lamabandla amakhulu abelezigidi zamarandi okwenza lokho. Isiphathamandla sebandla le-Pan Africanist Congress PAC umnumzana Bennett Joko uthi ungathola imali nxa uncintisana labale mali kufana lokuthi uqilibezelwe.
Uma uvimba ama-resources emntwini lolona dlame olungaphezulu kuloko, umuntu uyambulala ukuthi umtswenya ama-resources. Uma umuntu ingamnikeza ukudla ukuthi adla azaphile, that person uzokufa.
Loba kunjalo umnumzana Mkhize uthi ukuqhutshwa kokhetho okukhululekileyo kungaladlakela kukhombisa khona ukuthi ele South Africa selikhulile kwezombusazwe. Umkhize uthi bancuma kakhulu ikomishini yezokhetho ngomsebenzi omuhle.
Imibono yabantu iphume njengoba injalo, akukho umuntu osolayo ukuthi kwase kube khona isandla semfene kulolu khetho. Ikona okwenza ukuthi abantu bakhululeke uma beya okhethweni.
Ikomishini yezokhetho ithi kusiyafika kusasa ntambama izabe sile mpumela yonke ezandleni zayo okuzabe kulilanga lesibili ngemva kokhetho. Mele Studio 7 ePretoria kwale South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kulaba sakhulayo beZimbabwe ekade bekuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngapha kwele Melika abaphiwe uncedo lwemali yokuthuthukisa amabhizimusi abo nguhulumende weMelika kanye lamabhanga. Abasakhulayo laba bagoqela uNobukhosi Ndlovu, uKuzai Sakajero, uChipo Chikomolo, Collins Nyamazawo bona abaqhuba amabhizimusi achiyeneyo. Ontanga laba bathole imali ephakathi kwenkulungwane ezilijomi zamadola lenkulungwane ezingamajomi amabili lanhlanu. Egqiba uhlelo lolu izolo umongameli Obama uthembise ukuthi uza kwenza konke okusemandleni akhe ukwenzela ukuthi uhlelo lolu luqhubeke lukhona lanxa esesukile embusweni njalo luncedisa abasakhulayo bamazwe e-Afrika. Abasakhulayo laba baveze ukuthokoza okukhulu ngemva kokuhlangana lomongameli Obama izolo. Yena obakhuthaze njalo ukuthi basebenze gadalala bathuthukise amazwe abo njalo babe ngabakhokheli abaqotho. Omunye wabo ngomnumzana Butholezwe Nyathi.
Ngisuka lapha hayi ngilokuzwisisa okujulileyo ukuthi hayi nxa umuntu esitshena uyinkokheli kumele asebenze njani njalo sizasebenzelana sonke ndawonye njengabontanga bonke ekede sibuthene lapha ngoba sesisazana sesidale ubudlelwano.
Umnumzana Nyathi uqhubeke echasisa ngokumqoka akufundileyo ku-Obama.
Engikutshoyo mina ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bahlale bezinikele ekuthuthukiseni izigaba zabo. Kakula muntu ozabuya ezobathuthukisela izigaba zabo. Ongakwenza ukudinga nje uncedo lapha lalaphayana kodwa injongo lomlandu kukithi.
Unkosazana Nosipho Bebe uthi ontanga kumele baqhubeke bezama ukuzithuthukisa lanxa behlangana lezikhubeko empilweni.
La kakhulu ngizakhuluma ngabantu befollows ngoba lami ngikhulele efollows, ngikhululele emakhaya efollows eNdlovu eBH24. Ngithanda ukuthi kibo lingalahli ithemba. I-Africa ithembe nina. Ngithanda ukuthi futhi eZimbabwe ku-youth yeZimbabwe ubuke konke kusezandleni senu. IZimbabwe ibuke lina, ilizwe ngelethu, asiqhubekeni siye phambili sisebenzele abantu belizwe lethu.
Umnumzana Velile Dube elaye uyachasisa akufundileyo ku-Obama.
Into enkulu kakhulu ukuthi uhlelo lolu kuthiwa yiMandela Washington Fellowship. Abantu laba babili uMandela loWashington bakhokhela izizwe zabo banikele omunye umuntu ithuba. Into ekhulunywe kakhulu nguye umongameli ukuthi kumele sibe njengabantu abakhokhelayo sinikele abanye ithuba. Ugijime lawe ungaqeda unike omunye umuntu laye agijime. Yikho kungathi isizwe singaguquka sikhulele sisiya phambili.
Lanxa abasakhulayo laba bephindele eZimbabwe namuhla bakhona abathathu abazasala besebenza lenhlanganiso ezijiyeneyo. Abagoqela uFree Blessing Murawa, uFerry Gwata loNyasha Marakurwa. Ku-Life Talk namuhla sixoxa ngodaba lokudlwengulwa kwamantombazana asakhulayo kanye lomhlangano wabasakhulayo oweMandela Washington Fellowship. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuze silithinde ecingweni ilingene kuhlelo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Kweze maphandleni lamuhla ngixoxa lomeli wenkayi South edalele parliamente umnumzana Abednego Bebe. Baba Bebe, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ntungameli, kunjani mfana ekhaya?
Hayi, siyabonga, siyaphila njalo. Kunjani khona ngapha enkayi?
Hayi, enkayi ke sikhangele yona indlala abantu kabazange badobhe okuya ngaphi. Sithi siyakhangela nje ngomumo wezomnotho, ukuswelakala kwemali, abantu abaphatha ngamali ezandleni lapha. Kuba nzima-ke ukuthi abantu baphila njani. Sikhangeleke futhi lokuthi nje izulu lingananga kakuhle-ke izinkomo lapha emakhaya ezikwezinye indawo ziyaswela amanzi okunatha, kwezinye indawo zihamba umango emide zisiyadinga amanzi okunatha. Kuthi-ke amanzi okunatha wona ebantwini, hhayi ama-NGO ancedisa laphana laphana, kodwa-ke kakukeneli ukuthi amanzi okunatha aneliseke ukuthi abe khona. Sikhangeleke ezamakliniki, ungakhangela i-ratio yamakliniki in terms of lokhu abathi khona i-population. Inkayi-ke yisi sigaba esemuva kakhulu sikhangele kulezi zamaqiniki ukuthi bona iratio yangkhona isemuva kakhulu ngokudingakala kokuthi abantu fanele bathole njani uncedo lwezibhedlela. Bese sikhangela ke ezemfundo zona ngkwazo. Ezemfundo zona ngkwazo sikhangela ukuthi hayi bantu kudingakala ukuthi ke njengoba vele kule low pass rate enkaya alibana ngawo uhulumende uyakwenelisa ukuthi afocus ke enkaya ukuthi adinisise ukuthi kuyini okungenzakala ukuthi ke especially kuthe kuqale ukuthi kuqineke imfundo ezema primary into zonke lezi ziswelakalayo esigabeni.
Abantu abaningi kulezi insuku sesike sabona betshengisela ngodaba lwemali le entsha ebuyayo ethiwa ngama bond notes khona ngale enkaya emaphandleni bathini ngalolu daba abantu?
Vele abantu-ke kabayizwisisi leyo ndaba-ke kodwa-ke hhayi balokhu begoqe izandla ukuthi sifuna ukubona ukuthi okuzakwenzakala yikuphi into nje ekhulunywa ngayo. Kodwa-ke nxa ngithi ngiyakhangela ngibone ngani-ke abantu benkayi ngabanye abazaba lokuhlupheka nxa kuyukuthi leyo mali ingaba khona. Kodwa nxa ukuthi uyakhangelela-ke eduzane izathatha isikhathi eside kume mhlawumbe icine ingabanga khona leyo mali ngoba kusobala-ke ukuthi leyo mali ekade besithi bayayisebenzisa i-200 million ama-bond notes ibiyimali okade kuthiwa izavelela-ke kulizwe le Algeria. I-Algeria ke sithe yona hayi thina kasisenelisi sesilenhlupho esilazo so basebekhangela-ke ukuthi ingavela-ke ku-Afro Exim Bank kukhanya la i-Afro Exim Bank ilokho ingani ihlezi phezu kwamaphepha angikhona akulashuwa-ke ukuthi mhlawumbe into engenzakala.
Hayi siyabonga mhlonitsha, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Siyabonga ba.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli wenkayi South edalele ephalamende umnumzana Abednego Bhebhe. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ngugama
ngeviki edluleyo kuqhamuke ukungezwani phakathi kwamalunga edale le-Standing Committee MDCT phezu kokukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Muzuri ngomkhokheli walelo bandla umnumzana Morgan Tswangirai ukuthi babe ngabasekeli bakhe okwenze umhlangano walelo dale wachitho sandaqalisa. Utsangirai uthethe lelinyathelo lanxa evelelo munye umsekeli unkosazana Thokozani Khuphe. UMakhuphe wahle waveza ukungajabuli kwakhe ngalelinyathelo watshela uTsangirai ukuthi webhule isisekelo sebandla ngokukhetha uMutsuri loChamisa. Udaba lolu lugcine luhlaziywa izolo lidale le-National Executive lele-National Council kwavunyelwana ukuthi kuguqulwe isisekelo sebandla ukuze amadoda womabili la avunyelwe ukuba ngabasekeli bakaTsangirai. Umbuzo osukhona ngothi kambe kutshoni lokho? Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele ncwethi kwezokwethulwa kwezindaba umnumzana Simbarashene Mbaware. Lenye njalo incwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Gula Hove onguye osungula lingxoxo.
UTsangirai usebenzise amandla akhe njengomongameli wabamba ngenkani ukufakwa kukaMuzuri lo Chamisa njengabasekeli bakhe. And lokhu kwenziwe beyizizathu yena uTsangirai labobhuru bakhe ephathini abayaziyo. Ngoba even nxa sikhangele i-constitution okuyiso isisekelo sokuthi iphathi kumele iyenzeni kumbile amandla aphi ewanika umongameli uTsangirai ayekuvumi uTsangirai akwenzileyo.
Kodwa-ke phela izolo babe lo mhlangano inkokheli amadala aphezulu awe-MDCT baphuma sokuthiwa bavumelene ukuthi kube labasekeli bona labo uChamisa kanye loMzuri.
Yokuhlangana bahlangene sibili kodwa size u-Secretary General wabo esithi umhlangano wenkokheli ufana the Congress. Uthuthi-ke sebethethe amandla e-Congress bazinika bona ba-amenda i-constitution. So asazi ukuthi-ke nxa sebesenza njengezane ukuthi bayabhostoza izinto bezihlelele bodwa i-Congress ingasanamva kutshona.
Unjalo behlala izolo ukhanya usebenzisile futhi amandla akhe njengomongameli wathi yena ongasekeliyo lesi sinqumo sokufaka labo bobabili njengabasekeli ngalugxobi kuma-elections ka-2018 esebenzisa igama le-MDC. So uzatshola ukuthi labo abagcine bevuma abanjengabe eMathebeleland, even iMathebeleland kulawayo esupport ukhuphe ebonakala ingesupport ukhuphe, bagcine bevunyiswa ngoba bafuna ukurana on i-party tickets ngo-2018.
Ayisibo bugwala na babantu beMandebeleni?
Asobugwala, ibuzama ukuthi begcine ibandla libambene. Siyakhumbula ukuthi unkomo chose ukuthi abe united lezanu uze kuthele udlame le-ground. So I'm thinking ukuthi babekhangele ukhetho lukale ka-2018 ngeke saba lama-opposition amaningi. So bathi-ke hhayi, ngcono sigcine iphathi ibambene kodwa sithi compromise on this. Manje singakwaziyo ukuthi ukompromisa lokhu kuthoni kwela kusasa.
Wobe wena uthini? Ubona ngani le yi-compromise efana nale kankomo?
Kuqalisa njalo, unkomo angiboni ukuthi esevuma ukuba part of i-unity government kwakuyi-compromise yakhe yokuqala. Kungabe kwakukhona nxa singahlolisisa sikulo singathola ukuthi ayekhona amanye ayengani mancane kodwa agcina selida up to a big one njengayona le ka-unity ka-86-87. Kodwa sesiphenduka futhi kundaba ye-MDC isibe ku-existence kumbe isiphile okwe-16-17 years kathesi, and sibabona sebelomkhuba wokutshintsha i-constitution. Indaba kusethusa nxa abantu betshintsha i-constitution. Kuyethusa ngoba i-constitution ifanana neBhayibhile. IBhayibhile mina nxa ngifuna ukuvuka ngitshontsha kusasa, angeke ngalitshintsha iBhayibhile ukuthi ngikhiphe ivesi ethi ungatshontshi, ngoba yimilayo ekhona eyafakwayo okumele siyilandele nxa umuntu ekholwa kuNkulunkulu. Ngakho-ke nxa i-MDC isithi yona ilwela idemokhrasi, idemokhrasi iqakathekisa izinto ezimbili, izifiso zabantu abakumajority. Okwesibili, i-constitution, ukuthi abantu ngokuhlangana kwabo beform MDC kulama-principles abawavumelanayo. Kodwa in the past 16-17 years sibona uTsvangirai itshintsha i-constitution njalo nje, batshintsha bafaka uTsvangirai ukuthi evume ukuthi kuse more than 10 years ayiphiwe ekuqaliseni, sathi sibonile. Bayitshintsha ngo-2006 nxa ngaphambanise National Sports Stadium, khathe sebeyitshintshile futhi. And ukutshintsha kwakhona asokutshintsha okubhenefitha abantu, oku-intrentsha uTsvangirai in power. Ngakho kuyethusa ukuthi uzayenzani nxa sengumongameli welizwe.
Mnewethu Simba, uthi wena i-compromise, kambe kungahlala eMandebeleni abantu lokhe kuyi-compromise bazaze babe phambili bona ngasiphi isikhathi?
Uhlupho lukhonapho ekuthinini-ke i-compromise leyi ikhanya incindezela uluhlu lweMathebeleland, ngoba-ke abafowethu abangale kweli lizwe khanya bona kabacompromise ukuthi abantu bangapha eMandebeleni bebe phambili. Ngoba ungakhanya ukuthi ngendlela MDC ekade sihlelwe ngakhona, singakhala udaba lokuthi i-succession yokuthi-ke kusuke uTsvangirai sekungena umama uMakhubi. Nake nxa sekubuye abasekeli ababili abesilisa futhi abavela ngale eMashonaland, kusho ukuthi-ke umama uMakhubi akaselalo ithuba lokuthi athi take over.
Umnumzana Simba Rashene Mbaware yincwethi kwezokwethulwa kwezindaba obexoxa endawonye lomnumzana Kulawobe. Incwethi kwezombusazwe bebelo Praxedis Jeremiah weStudio 7. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje mthokazi omuhle, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kuqhamuka udlakela edolobheni leShamva oluthiye abanye belimele ngemva kokuba abasekeli be-MDCT kade bengcwaba omunye wabo behlaselwe ngabasekeli be-ZANU-PF. Kusungulwa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi engachaphi imingcele eZimbabwe kusukela ngomvulo ozayo. Kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo, libe lobusuku obuhle.